Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesibili mhlaka 4 Mpandula 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Hayi, lamhlanje umhlangano sukhanseliwe kutholakala ukuthi iChamber Secretary basifikele ukuthi kulombiko ukuthi kule security risk. Bazasazisa ukuthi sizahlala nini.
Amakansila akobulawayo ehluleka ukuvumelana ukukhetha umeya lomsekeli wakhe lamhlanje.
Abazali yibo abadubekayo endlabeni zonke ezenzakalayo. Intengo zingakhwela, kuhlupha abazali, abantwana bengaxotshwa isikolo, kuhlupha abazali. Lokhu nje kukhaya uhulumende nje kakunakani ngoba akula lutho abalutshoyo, njalo kabaphumi ukuthi babuye bazonceda abazali.
Abazali elizweni lonke bathi bakhathazekile kakhulu ngokuqonga kwentengo yempahla yesikolo okuqondane lokuvulwa kwazo lamhlanje. Esigabeni sethu lapho esihlaziya ngezenotho, sikhangela ngokuqonga kwentengo yempahla ezitolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amakansila akobulawayo angamachumi amabili lasificamunwe munye engewemanyano we-MDC Alliance anqoba kukhetho olwenziwe ngontulikazi ehlulekile ukuvumelana kokuthile ukuze bakhethe umeya lomsekeli wakhe lamhlanje. Amakansila la afungiswe ukuqala umsebenzi ngeviki edluleyo abemele ahlangane eBulawayo City Hall, eLarge City Hall. Lamhlanje bakhethe umeya lomsekeli wakhe bahle bafungiswe ukuqala umsebenzi, kodwa lokhu akwenzakalanga. Okuningi asikuzweni kuAnastasia Ndlovu ekhona le kweBulawayo.
Amakhansila la ahlangane endaweni ebingahlelelwanga, lokho badanise iningi labantu abakade bebuthene eLight City Hall bemelele ukukhethwa kukameya nomsekeli wakhe. Umabhalane omkhulu wekhansili yakobulawayo uTown Clerk Christopher Dube utshele izakhamizi ukuba umhlangano osudluliselwe phambili ngoba kunomthetho ikhansili engawulandelanga okubalisa ukwenzela umhlangano eLight City Hall. Ukhansila kaWard 17 uNkosikazi Sikhululekile Moyo uchasiswa ngokumiswa kwalumhlangano.
Ngosikhululekile Moyo, ukhansila kaWard 17 egoqela iphumula noSt Peter's Methodist Roberts Nyoka Green Gables. Hayi, lamhlanje umhlangano sukhanseliwe kutholakala ukuthi iChamber Secretary basifikele ukuthi kulombiko ukuthi kule security risk. Bazasazisa ukuthi sizahlala nini. Akula nto esingayenza ngoba the decision has been made ukuthi sebekhanselile.
Bala jikelele wenhlanganiso yamalungelo oluntu we-ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Ofuzwayo uthi akulankinga amakhansila awahloniphe izimiso zebandla ledolobho.
Hayi, vele yindlela iZimbabwe esebenza ngayo, abantu mabengala ngqondo, so asila problem thina. Sizamelela ilanga okhansila sebekwazi ukulalela ibandla labo ledorobho. Kuyithuwa kwinto vele okungahluphiyo, idorobho leli ngeletu. Labo abantu vele bebengekho bazodinga umsebenzi, sebeqhathiwe. Mhlazana kuthiwa kwankwane sebekwazi ukusilalela nje abahlali bakobulawayo, hayi kuza kuqhubeka. Kodwa kathesi hayi kuzake kume mbijana, sizamelela ilanga sokurayi.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Alec Gumede ukhala ngokuthi kakwenziwe into yakibo.
Ngicona kuningani uma election akho siyabe singani sikhulume thina sikufuna lapha into yakithi, kwenziwe into yakithi, yifele freeness of any election. Akho nto ezekuze buya lapha sokuzethatha abantu bemzini, asibazonda kumashoni, kodwa lapha kukhokhela umuntu wesinjebeleyo umpondo kayitshiswa kuphela la nalokhangeleyo. Laba bemzini laba abahambe kibo balethwa umsebenzi la babafuyele kibo.
Umnumzana Ambrose Vindi umabhalane wenhlanganiso yezakhamizi ePupra usole isenzo salamhlanje.
Izakhamizi zakoBulawayo zigane kakhulu ngokwenzakeleyo lamhlanje ngoba besesikhayela ukuthi lamhlanje indaba kameya lomsekeli wakhe iyalungisa iyaphela but khathesi sesifika sitshele ukuthi akusenzakali njele sigaba sizinikwa sibona ungathi i-behavior enje ilokutshengisa ukudelela uBulawayo nezakhamizi zakoBulawayo ngoba singaqhubeka sinje sibona ungathi khathesi uBulawayo kulo muntu ongathi kumbuyisele emva ngoba besifisa ukuthi ngabakhethiwe kuse kuqalisa ukusetshenzwa in terms of service delivery kodwa ngawulokudileya siyayo kufiselwa sokukhona ukuthama la
sithi kwenziweni
thina sidimanda ukuthi sifise ukuthi nxa kuyikuthi kuyehlula ukuketha umeya lo deputy kumbe abantu abathethwayo akula ababona ungathi uyakhwalifaya abatsho nalima uma ingaqalisekisa nxa uthi akhwalifaya abakwenze masinya sithole umeya wethu wedorobho lomsekeli wakhe yikho kuhlangeleleyo.
Umsekeli kamongameli weMthwakazi Republic Party uNkosazana Preziya Ngulube laye usole okwenzakale lamhlanje.
Enkosi kubona kuzenzakala lapha kutshengisela ukwethuleka okukhona njalo siyakubona ukuthi bomeya ozakhethwa abantu bengekho akusenguye meya wabantu njalo mina ngithi ama-residents akoBulawayo yiwo azathatha amanyathelo ama-ratepayers akoBulawayo yiwo sokumele athatha amanyathelo from lapha sisuka lapha.
Kube nokudana okuthile namhlanje ngemva kokwehluleka ukugcoba umeya lomsekeli wakoBulawayo. Abantu bakoBulawayo bake batshengisela ngemva kokutshelwa ukuba umhlangano wokukhetha lokugcoba umeya lomsekeli wakhe usudluliselwe phambili. uBulawayo usola ukuziphatha kwamakhansila athile kanye lokuthi abafuni ukuthi ikhansili ikhokhelwe ngamanye amakhansila asuka phandle kweMandebeleni. Ngimele iStudio 7 yiwoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abazali elizweni lonke jikelele bathi bakhathazekile kakhulu ngokuqonga kwentengo yempahla yesikolo okuqondanelo kuvula kwazo lamhlanje. Ngasikhathi sinye bakhala ngokuthi bayehluleka ukufinyelela imali enlutshwana evunyelwa ngamabhanga ukuze benelise ukuthenga impahla zesikolo. Uhulumende yena ubikwa ezithulele ngokuqonga kwentengo yempahla langendleko zesikolo. Okuningi asikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Iningi labazali basedolobheni leHarare abekade bebhoda labantu babo ukudinga leyo mpahla loba nje isikolo zivulwe lamhla baveze ukukhathazeka kwabo ngesimo kulolu hlangothi. Omunye wabo kungumnumzana Charles Nyoni obekhanya ekhathazekile kakhulu phezu kwalolu daba.
Abazali yibo abadubekayo endlabeni zonke ezenzakalayo. Intengo zingakhwela kuhlupha abazali, abantwana bengaqetshwa isikolo kuhlupha abazali. Lokhu nje kukhaya uhulumende nje kakunakani ngoba akula lutho abalutshoyo njalo kabaphumi ukuthi babuye bazonceda abazali ngokukhuluma ukuthi hayi intengo zingayiphezulu. So kuyamangalisa kuyadanisa nje ukuthi ukuba open for business kwakhona kuba open for business ukubani njengoba thina abantwana beZimbabwe TCT esidubekayo siyithi kathesi sesikhangelane namafees asefuna ukuthi abhadale ngama-US dollar wona amabhenki esipha ama-point coins engatholakali.
Unyoni uthi bekuzaba ngcono ngabe kuthiwa abazali laba balalapha abasebenza khona ukuthola imali yokuthenga ngayo kodwa isimo esikhona elizweni ngesokuthi iningi labo sebengabaphila ngokuthengisa.
Kuyamangalisa kuyadanisa nje ukuthi ukuba open for business kwakhona kuba open for business ukubani njengoba thina abantwana beZimbabwe TCT esidubekayo siyithi kathesi sesikhangelane namafees asefuna ukuthi abhadale ngama-US dollar wona amabhenki esipha ama-point coins engatholakali. So ama-US dollar khona siwathola kuphi? Kumele ayethengwa nje ku-black market nje edula nje kuyinto nje ehluphayo kathesi izinto sezihlupha kangaka impilo yabantwana beZimbabwe isikhathale kangaka. Abantwana beZimbabwe abayiwo abagcwele emgwaqweni abathengisayo abaphila ngokuthengisa besithi konke abakubambile esandleni bakufaka emlonyeni akula lutho oluhambayo empilweni zethu njengoba nje izikolo sezivuliwe kathesi sehlile kalokubhadala ama-fees ngoba imali zakhona zifulakalayo zinkulu kakhulu.
Lokhu kukhalaza kusekelwe ngomunye njalo umzali wemzini weKhuwazana 4 eHarare, uNkosikazi Petronella Siziba.
silokudana lokukhathazeka kakhulu ngokukhwela kwendleko zesikolo ikakhulu stationery lama-inform sesidonsa nzima lemiholo kayikhweli ngehluleka lokuyathenga amabhuku ka-ECD ngenxa yokudula ama-inform wona awesi intengo yawo isiphezulu
uzulu kakhulukazi abazali bahlezi bekhala ngodaba lokuqansa kwentengo yempahla yabantwana besikolo edingakalayo lapho izikolo sezivulwa nganxanye kumele bahlawulele imali yama-school fees eyanelayo lanxa uhulumende ehlezi exwayisa iziphathamandla ezikolweni ikakhulu ezikahulumende lezikamunicipala ukuba zingaze zaxotsha abantwana abeza bele mpahla enganeliyo kodwa bakhulumisane lomzali ukuba kuthiweni akunjalo baxotshwa mhla zivulwayo izikolo kuthiwa mabayedinga leyo mpahla kumbe imali ye-school fees. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Yebo, yebo, yebo. Msakazi omuhle. Mina ngingu-Mike umsakazi we-Studio 7. Ngithanda ukulinxusa lonke kuhlelo lwabasakhulayo olwe-The Connection ngo-8 ntambama. Lamhlanje sipha lina abasakhulayo ithuba lokusho izifiso zenu lalokho elikukhangeleleyo nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Libona ngani uMnangagwa ulakho na ukuthuthukisa impilo zabasakhulayo eZimbabwe? Ngena kuhlelo usho umbono wakho ngodaba lolu. Nxa ufisa ukungena kuhlelo thumeza umlayezelo kuWhatsapp kunombolo ezithi 0012024650318. Ngiyaphinda njalo 0012024650318. Ungasixhuma njalo enkundleni yebulenjini yokukhulumisana lokuzilibazisa ekhasini lethu eleFacebook ku-VOA Ndebele.
Ingcwethi ezicubungula ezenotho lezombusazwe zithi ubudlelwano beChina leZimbabwe abuncedi ilizwe kodwa bunceda yona iChina kuphela. Lokhu kuphuma ngemva kokuba eleChina libike ukuba selibeke eceleni imali engamabhiliyoni angamachumi ayisithupha, i-60 billion yokuphathisa amazwe awezwekazi le-Afrika. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
ELeChina liqoke umhlangano lamazwe awezwekazi le-Afrika oqhubeka esikhuluma kanje Forum on China Africa Cooperation FOCACI lapho elithembise inkokheli yalamazwe ukuthi izokwengeza uncedo lwemali yokuphathisa inhlelo zawo. Kodwa ingcwethi zezombusazwe zithi eleChina alenzi lokhu ngesihle lizama ukuquluza inotho yamazwe awezekazi le-Afrika ngoba udlewane lobu abuletheli lawo mazwe inzuzo beyamele ekucileni okufunwa iChina. Ingcitshi yezombusazwe umnumzana Richard Mahomba uthe iChina isibulala umnotho welizwe ngokungaqhathi abantu elizweni ibuyalezayo izisebenzi kunhlelo zonke ezenziwa elizweni. Ngakho-ke ubudlelwano obukhona phakathi kwamazwe omabili abuncedi ngalutho ngaphandle nxa uhulumende kalungisa indlela aziphatha ngayo lapha ixoxa labeChina.
Engikubonayo mina lezi nsuku yikuthi lobu budlelwano bunganabula lutho olubambekayo kodwa buyenza ukuthi iChina ibe ihuquluza umkhonomi wethu ngoba njalo nxa bebuya laba bantu abaseChina kabaqhatshi abantu bakithi. Yikho-ke ubudlelwane lobu mina mbona ngezani bulenzuzo kakhulu kuChina kulenzuzo kithi.
Ingcitshi yezenotho uKenneth Mufamba uthe kuningi okumele kulungisiswe iZimbabwe ingakayidinga imali kweleChina okufana lodubo lwenkohlakalo njengoba imali le izabuya ibekwe ezandleni zamasela ehluleka ukusebenza enhlelweni zentuthuko okumele ziqondiswe kuzo. Uphinde wathi iZimbabwe kufuze ihlakaniphe ngoba akunamazwe ake athuthuka ngemali ezivela eChina njengoba beyabe bedinga ukungena emazweni ukuzoxila abantu bebuyele kibo njengalokhu abakwenzayo eChiatswa naseMarangi beze betshontshe amatshe aligugu amadayamondi.
We do not need China. Firstly, Zimbabwe should fix its own problems, in-house problems.
Asiyidingi iChina. Ukuqala iZimbabwe kufuze ilungise udaba lwayo lokugwelegwela. Ingakadingi imali kwamanye amazwe ngoba kuncede ukunikwa imali eliza itshontshe. ama China ebese nesikhathi ejonja ukuthi yathi ngale yikho ke angiboni kule ngqondo ukuyacela imali ebantwini esizabathola besijonjela ekugcineni ubugwelegwele abuqedwa singakayidinga imali.
Ingcitshi yezombusazwe umnumzana Carter Mathela uthe okwenziwa nguhulumende weZimbabwe into ebukekayo njengoba iChina kuyiyo yodwa eyasala imi neZimbabwe ngemva kokwethesa izitshezo zenotho ngamazwe aweYurophu leMelika. Uthe imali engathathwa ku-60 billion ejenziswe yiChina ingabiseleka nxa ingasetshenziswa ngendlela.
Ngilethemba lokubana le sikolodo esizathathwa nguhulumende sisizabhadalwa ngokugcweleyo ngoba singakhangela isikolodo lesi sithathelwa ukuthuthukisa ilizwe jikelele lokuvula amafektari ayesevaliwe eminyakeni eminingi edlulileyo. Yingakho ama-industry angathuthuka, amafektari avulwe, inotho yelizwe iqale ukugiga njalo, ngilethemba lokubana lesi sikolodo sizobhadalwa ngokugcweleyo. Ubudlelwano esilabo lelizwe laseChina buqakathekile kakhulu ngoba kumele sikhangele ukubana esikhathini iZimbabwe ilahlwe ngamazwe aseMelika uhlanganisela leBritain, iChina yiyo ebisipha usekelo. Yingakho khathesi kubalulekile kusingalahli abangane bethu bakudala kodwa sihlanganise ubudlelwano bethu.
Uhlelo lokunikeza amazwe awezingazi le-Africa i-60 billion lwaziswe yiChina emhlanganweni ewuqoqe yanxuswa inkokheli yamazwe akuzwekazi okugoqela umongameli Emmerson Mnangagwa e-Forum on China-Africa Cooperation for Khaki. Umongameli Cyril Ramaphosa wase-South Africa uvumile izolo ukuthi okwakhathesi iChina yiyo ekhonisa ubudlelwano lobu obukhona njalo amazwe e-Africa kumele adinge indlela abangalinganisa ubudlelwano lobu ukuze amacele wonke athuthuke hatshi elilodwa. Umnangagwa ngomunye wenkokheli ehle yekuqela phezulu ukunxuswa ukuya emhlanganweni engaka beki iphika phansi ukuthi abeke idale labaphana intambo ngemva kokunqoba kukhetho ngesikhathi uhulumende wakhe ebikwa edinga amabhiliyoni amabili amadola 2 billion yokusekela amasekithali ukuze enelise ukuletha imisebenzi ayithembisa uZulu ngesikhathi kangasela ukuthola usekelo kukhetho olwedluleyo. Ngimele 27 seHarare, ngiwuGibson Mbebhe.
Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Sokufika abantu abayisithupha engozini yesavunguzane se-Typhoon Jebi ekufeni kwaso esihlangane esihlengeni se-Shikoh sakwele Japan. Isinqumo somthethwandaba we-Myanmar sokugweba intatheli izindaba zenhlanganiso yezindaba e-Reuters ezimbili ukuhlala ejele kweminyaka yesikhombisa kusolwe ngabaningi elizweni lelo lakwamanye amazwe omhlaba. Intengo yempahla ezitolo iqhubeka ikhwela ngesiqubu osekubangele ukuthi inhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi iZCTU ithi abaqashi kumele bengezelele iholo lezisebenzi ngesilinganiso esifika amakhulu amahlanu ekhulwini i-50%. iZCTU ithi intengo isikhuphuke ngesilinganiso esikhulu osokusenza izisebenzi iningi lazo elihola imali engaphansi kwama300 i-$300 zehluleke ukuzinakekela lemoli yazo. Enye impahla efana lesamende ibingasabonakali kodwa kathesi lapho etholakala khona ithengiswa ngentengo esikhuphukile. Isaka ebelisenza $12 linye selitholakala kwezinye indawo selisenza i-$25. Kuthi kobulawayo ngomvulo inyama yenkukhu ibingasatholakali. Umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labesifazane eyewoza unkosazana amagodo ngamahlangu uthi intengo isikhwela mahlayana ezitolo osekusethusa uZulu.
Ya ezomnotho kazimanga kahle ngani ngoba ngikhuluma nje bengikhangela ama reports avela kumalunga ethu kuma communities ama activities ingxoxo lexoxana ngazo but ama basic commodities anything nje into ziyakhwela esitolo and ngoba mangalisa ukuthi unqa ungena esitolo uyathwela esitolo bengikhona bexebula intengo yendala besaka intengo yenja. So each child lay increase out from the shelf and as to understand ukuthi kwenzakala kanjani. Lokho sizibona ukuqala kwenzakala ngesikhathi yaphala silindele ama results ukuthi i court ruling ukuthi kwenzakale. Sibone intengo nje isenyuka ikhuphuka kanjani. And impahla zikhwelela on the shelf. Ngisho ngani kuyasimangalisa ukuthi ngathi vele kuhamba njani phana lokho. Konke akula nje engaqansi yonke into yakhona iyenyuka nje. Esingakawuboni ukukhuphuka kwasi ngathi yisingwa. Kodwa okuningi lokhu ama basic commodities amanye lawa akhwelela kuma shelf. Obeans bengikhangela ama beans izolo. Akhwelile ngithole bekhipha besetshenzisa i-price yangkhona kuma shelf. Yonke into nje. Ungakhangela ngathi akula nje engakhweliyo. Ngoba le singakhangela kulabo abafuye inkukhu ama vaccinations enkukhu kule inye suke $16 yaye $106.
Abanye bathi intengo ikhwezwa ikwehla kwesisindo semali yohlobo lwebond nxa liqathaniswa ledola lemelika. Ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla uthi kukhanya intengo yempahla ezitolo iqale ukukhuphuka ngamandla ngemva kokugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa.
Kungaqhubeka ngalolu unyawo lolu esilubonayo njengoba kuqalise nje ngemva kweviki undoda lwe efungisiwe. Angazi ukuthi kwazi inkosi lokho sibili ngobana akuna muntu ongakuchaza ukuthi kuyabe kunjani kodwa ubunzima yabe sebuphinde baphindeka kaningi-ningi ngoba futha zonke izinto vele zizasilela. Njalo nxa zisilela le mali ingekho yikufa kwabantu phela lokhu. Kodwa kwakhathesi hhayi kulukhuni kunzima.
Kodwa umsekeli webandla lezanu PF umnumzana Believe Gawule uthi abantu bengasoli uhulumende ngoba engakaqali umsebenzi ngokuqotho njengoba le dale lekhabhinethi lingakakhethwa.
Mina ngiyakunanzelela ukuthi intengo yezinto ikhwelile sibili kakhulu into eyakhangela i-building material lapho isamende sesikwezinye indawo lapha sesingama-$18 kubangelwa yini khonokho masinyani nje njengoba sidlula phakathi komumo lo kuyamangalisa kakhulu kunganiso kuyasethusha ukuthi mhlawumbe kumbe kule i-sabotage ethile engalivelela ngathi but kuyamangalisa kakhulu kuthi izinto ezibangelwa yini le. Angivumelani nalabo bathi uhulumende kala macebo ngoba uhulumende wakhona yena lo abathi kuyehluleka kala macebo kakabi khona ngoba upresident yikho ezahlela icabinet yakhe. Upresident ugcotshwe last week icabinet yakhe usezayifaka anytime kusukela kathesi usiya phambili. So umuntu ongakaqalisa umsebenzi uyehluleka njani ongakaqalisa umsebenzi. Oyehlulekayo ngulo oseqalile umsebenzi. Ngathi sisamele ukuthi umsebenzi uqale lapho sizabona khona ukwehluleka kumbe lokwenelisa kwethu emsebenzini yonke ekhona phambili wethu.
Ukukhuphuka kwentengo lokhu kuza ngesikhathi amanye amafekitali ikakhulu amankampani awokwemba esevala kuxotshwa izisebenzi eziningi. Inhlanganiso ye-World Food Program ithi silungiselela ukwabela abantu abedlula kancane isigidi esisodwa ukudla kulandela ukudingisisa okwaveza ukuthi indlala ibhahile elizweni. Iningi labalambayo libikwa lisemaphandleni kukanti labanye abasemadolobheni balohlupho olufanayo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Mandla Nkomo ingcwethi ecubungula ezokulima.
Nxa sikhuluma ngalokho abathi yi-food security imi ngenyawo eziningi ngoba nxa ukhuluma nge-food security ukhuluma ayikho ngokuthi ukudla yekukhona kodwa kube sokusiba lezinye izinto ezivalelana lokuthi abantu bakwenelisa ukukuthola. Njalo ukudla kwakhona okutholakalayo kuyaqinisa njalo. Ngamanye amagama i-food security ungaba nabantu abalendlala kodwa isivuno sibe sihle. Lapha eSouth Africa kule 14 million abalala belambile every day kodwa iSouth Africa ile surplus. So into engiyibonayo mina ukuthi njengeZimbabwe kufanele sikhangelisise indlela ukudla okufinyelela ngayo abantu ngoba kungaba khona kodwa nxa kuthengwa ngokuthola imali ngiba nesikhwameni abanye abangalimanga kusho ukuthi bona bazaba bendlala yikuthola ukuthi ngalesi sikhathi WFP sokufanele inqedise ngokunikeza abantu ukudla
ngezinye indlela lokhu kungani ngihlala yenza lamazweni anganathuthukile okwedlulele eZimbabwe
kunjalo vele asithi sikhangele even iZambia sithandekile iZambia ile surplus yokudla I think iminyaka engu 5 or 6 edlulileyo kodwa ungakhangela indaba ze severe malnutrition ebantwaneni iZambia iyehamba phambili emazweni eSouthern Africa ayisikho kuphela othi ukudla kufanele ukugcwala iziphala ema-GMB sikubuka sithi asitshaye i-command agriculture nala siyibulele kufanele sikhangele ngesikhiwa bathi i-food system ukuthi indlela ukudla okusuka lapho kulinywe khona kuze kuyefinyelela ebantwini
ubona isivuno esilandelayo sinjani
mina eqinisweni sithandekile ngomunye wabantu esengilala ngingalele ngendaba ye-rainy season kumbe singathi inhlelo zokulima zika 2018-19 ngoba nxa sisizwa iziphicamfundo zithi ibala leliyana esilizondayo El Nino bathi kule 70% chance yokuthi lo nyaka sizaba le El Nino event lokho kutsho ukuthi kule 70% chance ukuthi izulu kalisoze lenele so ke izulu lingenele linjalo kufanele sizibuze ukuthi thina sesizilungiselele na inhlanyelo ikhona ifertilizer ikhona into zokulimisa zikhona and mina into engibona ukuthi izasihlupha yona leyo nxa kufika lesi sikhathi ngoSeptember kungacaci kungakhanya ukuthi into lezo zikhona kumbazikho
alo ke ngumnumzana Mandla Nkomo ingcwethi ecubungula ezokulima obexoxa ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa
lo ngumbiko oveza imibono yelizwe lemelika nyanga yonke mhla ka 3 mpandula ilizwe lemelika linaza imisebenzi yezisebenzi umkhosi lo waqalisa mhla ka 5 mpandula ngomnyaka ka 1882 eManhattan lapho kwakulabantu abafika inkulungwane ezilijumi 10,000 abafola emigoqweni benanza usuku lwezisebenzi olwe-Labor Day inhlanganiso yezisebenzi eNew York Central Labor Union yiyo eyaquqa lokhu yayifuna ukuthi izisebenzi zithole iholo elikhuphukileyo zisebenze isikhathi esifitshane njalo zenelise ukusebenza zikhululekile lolu kwakulusuku izisebenzi ezazithakazelela imisebenzi yazo kodwa ngesikhathi esifanayo zingasoze zithole iholo ngelanga le-Labor Day ilizwe lemelika lilezisebenzi ezisebenza okumangalisayo ilizwe lemelika lithengisela amanye amazwe ukudla okuningi kakhulu okwedlula ilizwe le-China lele-India amazwe la aziwa kakhulu ngokuthengisa ukudla okunengi ilizwe lemelika lithengisela amanye amazwe amafutha achiyeneyo indizamchina labomabona kude lokunye okuchiyeneyo ilizwe lemelika lilemigwaqo emide okwedlula izigidi eziyisithupha lenxenye 6.5 million kilometers imizi ilezimota ezidlula ezimbili njalo ilizwe leli lilungisa izimota ezifika izigidi ezintathu 3 million ngomnyaka okwenza ukuthi ilizwe lemelika liphumelele kangaka kwezenotho yikuthi abantu balelungelo lokudinga umsebenzi abawufunayo kumbe ukuzenzela abakufisayo umuntu uyavunyelwa ukuthi avule ibhizimusi enze konke akufisayo umongameli Donald Trump uthi ukuphumelela kwelizwe lemelika kuveza ukuthi abantu bayavunyelwa ukuvula amabhizimusi abo njalo lokuthi ilizwe lemelika selivuselela umnotho ngendlela ephezulu utrump uthi ilizwe lemelika liqine okumangalisayo lizigqaja ngabantu balo njalo likhululekile ngakho ke uthi likukhanya kumhlaba wonke jikelele lo bekungumbiko oveza imbono yelizwe lemelika
isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke igama lami ngu-Chris Gande asidibaneni ekuseni ngo-fast 6
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.